kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 Julanja 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubona bavalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kulanzwa ilanga eleNational Youth Day. Lokhu kuludaba egodini yeZimbabwe lokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye. Emihlanganeni yokukhankasela usekelo abezanu-PF besithi ngumnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi ngutshamisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezikazi e-Afrika kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ukunanzwa kwelanga labasakhulayo eZimbabwe eleNational Youth Day ngesikhathi abatsha bekhuthazwa ukubana babhalisele ukuvota ukuze bavote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 21 Ndlolanja likhunjulwa minyaka yonke ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa enqome ukuba libe likhefu ngomnyaka ka-2018 njengenhlonipho yelanga lokuzalwa kukamunye uMnumzana Robert Mugabe owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo. Ekhuluma enkundleni e-Robert Mugabe Square lapho okubuthane abatsha, uMnangagwa uthe ukusetshenziswa kokudakayo ngabatsha kuyadanisa. Uthe uhulumende wakhe sowasungula isikhwama sokuba wakhiwe indawo lapho kugcinwa lokwelashwa khona abatsha abathatha izidakamizwa. Uqhubeke ethi uhulumende wakhe uqakathekisa inhlelo zabatsha ukuba ziguqule impilo yabo. Wathembisa ukwengezela imali kubhanga le-Empower Bank yokuncedisa abasakhulayo ukuthi beqale amabhizimusi. Uthe uhulumende wakhe uzalungisa indawo zokudlalela lokuzilibazisa kwabatsha eziguqela inkundla yeGwanzura esemzini owayefisa eHarare ukuze abatsha bathole indawo zokuzithokozisa. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi abatsha yibo okumele bakhethe inkokheli yale eZimbabwe ngoba yibo abaningi njalo ikusasa yelizwe isezandleni zabo. Omutsha otsho njalo ngumnumzana Benon Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU ezithi abatsha kumele bavote ngoba impilo yabo izakhululwa yibo.
Zimbabwe kumele abantu baregister ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecida i-future. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela especially abancane ngoba nxa sikhuma ngokuthi i-future asondawo esiyakiyo, yindawo esiyilungisayo khathesi sisiyakiyo and ilungiswa ngabantu esibakhethayo ukuthi bangene ekukhokheleni.
Omunye osakhulayo uMnumzana Libhati Zinumwe uthe yena ngalithakazakele ilanga namhlanje esithi ufisa ukuba abatshe babhalise ukuvota ukuguqula umumo.
Nguye owayenzayo sibe la, ngiwenza ukuthi sidubeke, ngiwatshiya imajorithi yethu abasabatsha sidube ngoba wayelabantu bakhe abacorrupt. Andrew, so anyile into vela ngiyiselebrate and ihle yabhuka ngoba bahle bayipoliticizer ngapha kubulawayo kusuke amabhasi engiwabalile adlula 7 awezubuko kube lawo ezikolo athethwe bethatha ngodlame sokungani i-assassin day sokuyizano day so akula kuselebrate engikwenza.
Kodwa umunye ohlala eHarare uMnumzana Nixon Nikazino uthi uqakathekile ukukhumbula ilanga namhlanje sithi uMugabe wayengcono kulo Mnangagwa.
Kufanele vele sicabange sihle sibone ukuthi umuntu lowana wayefanala labanye abantu njengowabo Nelson, umuntu owayeyi-Pan-Africanist. So into esiyibonayo because uMnangagwa vele wathathe into ngekhulu kazanga ithathi through i-election. So umgabe vele mina ngangimbona wayindoda eyingono ukudlula umuntu esilaye gathesi.
Usuku lapho uZulu akhangelwe ukubuka imisebenzi yabatsha eyenziwa ngumgabe ikakhulu kwezentuthuko yelizwe ezomnotho kanye lezombusazwe. Lo nyaka ilanga leli linanzwa kule nkuthazo yokuba abatsha babhalise ukuthola ilungelo lokuvota njalo bavote ukukhethwa kwama-by-elections olukhangelele ukuqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho lolo mnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, CCC, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi uzayibusa kuphela iZimbabwe befuna bengafuni abanye abantu. Uchamisa wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ye-Highfields eHarare izolo. Ekhuluma ngeviki edluleyo emhlanganweni ofanayo owenzelwe e-Epworth, Mnangagwa uthe uChamisa kasoze yafa wangena embusweni. Kodwa uChamisa yena uthe uMnangagwa uyazikhohlisa ngokucabanga ukubana isikhundla sikamongameli sabunjelwa yena kuphela. Uthe kasoze avume udlelelezelwa kukhetho lomnyaka ozayo njengalokho athi kwenzakala ngomnyaka 2018. Wengeze wathi nxa sokudingakala ukuthi utshengiselwe ezitaladeni phezu kwalokho uzalukhokhela yena lolu hlelo. UChamisa usole njalo uMnangagwa ngokwehluleka ukubhadala ababalisi lezisebenzi zakhe imali ethe xaxa, esithi uZulu kumele avotele ibandla lakhe ngoba kuyilo lodwa elilekhono lokulungisisa umnotho nokuthuthukisa uZulu. Kunjalo nje ngaphandle kokutshela abasekeli bakhe ukubana uChamisa kumele akhohlwe ngokubusa iZimbabwe, uMnangagwa usole ibandla le-Citizens Coalition for Change wakhuthaza njalo abantu ukuthi bakhankase ngokuthula. Kulandela umhlangano kaChamisa lokaMnangagwa, udaba olusegudweni ngolokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye, abezanu-PF bathi nguMnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi nguChamisa. Kodwa ingcwethi zona ezichubungula ezombusazwe zithini? Nansi enye yazo uMnumzana Dini Zulu Macaphulana oxoxe lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Umfanekiso esiyibonileyo ukhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabe ZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi indlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuvimbela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade kuleradi khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane. Futhi kunjalo abebandla le-CCC siyakwazi ukuthi abazange baphiwa imali ephiwa yilizwe linikeza ama-political party, banikeza ibandla likaMnumzana uMonsora. Kodwa ngaphandle langemva kwawo wonke lawo amaqhinga okunciphisa amathuba e-CCC, sibone amanani abo emaningi okwedlula amanani e-ZANU-PF.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobunengi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abanengi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Engingakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi uthole ukuthi abantu bayabuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nobuningi balabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yikusitsotsi lokugwelegwele lokuminimini okwenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yi-Pachetu, ababonise ubugwelegwele lokuminimini lamaqhinga ayenziwayo ku-voters roll ukuthi kugcine abaningi abanesiphiwo ukuthi bavote bethume bengavotanga, ngamavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yi-rigging. Esingakusho-ke kusukela lapho ukuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi iZANU-PF inqobe ukhetho oluleqiniso olulokuthembeka njalo olukholekayo abantu abangalukholwa balamukele ngenxa yobugwelegwele ubumenemene lamaqhinga la engikhuluma ngawo.
AbeZANU-PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma-by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo, ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma-by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwabo abezayo?
iZANU-PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Nakho mabe sayesifuba besenze njalo besenze igunya bethi bayazikhohlisa abafikisayo, kwasho ngoba bethemba umgwelegwele amaqhinga nodlame, yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthi olamanani amaningi ngoba nolamanani amancane ngibani, yikuthi abamabandla afikisayo balawo yini amandla okuthi nxa selunqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiqhathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Theze i-defense ngebod yama-numbers abanawo.
UChamisa uthi uzawavikela amavoti abantu, ukutshilo lokhu wathi hayi isikhathi sokuqilibezela kukhetho sesadlula, kathesi uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo. Singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho?
Empeleni singeke sibekwazi ngoba bathi abelungu yibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's solely to keep doing things using the same method and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo umnumzana uChamisa esitsho ngekhotho, esitsho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo, kuyinto enkulu. Kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho ngoba emveni kuyehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.
Umnumzana Dinizo Lumacaphulana ucubungula ezombusazwe. Limuzwe lapho ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Abamabandla ezombusazwe yaqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo ekaMbimbitho. Kulamanye njalo amabandla athi kawangenanga ukhetho lolu ngoba akukaguqulwa indlela oqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa labakhankasela ukuthola amavoti kukhetho lwama-by-elections kanye lohlelo lokubhalisela abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration.
Sebegcwele ezabelweni lemadolobheni abakhankasela ukusekelwa nguZulu kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wabo. Umnumzana Bilivi Gawule ilunga lebandla leli uthi basebenza kahle loZulu.
Umsebenzi uyaqhubeka sibili, ikakhulu umkhankaso njengoba kulama by elections ikakhulu ngapha eMatabeleland North Province la koBulawayo. Kukhanya umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Umkhankaso uqalile ukudinga usekelo osikhangelele kuma by elections abuyayo aka 26 March. Echolocho bekule launch ebekhona ngale launch ye campaign kade khona Matabeleland North eBinga. So ngakungakunjalo umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu. Umsebenzi uqale kuhle njalo kulokuthula. Njalo sikhangelele ukuqhubeka kunjalo kulokuthula kusiya phambili. La phambili ngale koBulawayo lakho futhi kunjalo umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Asizwa nje kule zinto ezingani ziphambanisa umsebenzi. Abantu bamabandla wonke azikhankasela nje khululekile njalo kungela kunye okuphambanisayo, wonke bakhululekile.
Umnumzana Mqondisi Moyo okukhela ibandla leMtwakazi Republic Party uthi kuyamangalisa ukuba kula mabandla angene kukhetho lolu loba kungakaguqulwa indlela okuzwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Sathi ukuthi kasingeni kuma by-elections ngama reasons ethu ukuthi isikhathi saba sincane plus sananzele ukuthi izano PF icathamela abantu ngama by-elections lawa okubangela ukuthi itester for u2023 njengoba ezabuya. But okusidanisayo nge-opposition ama by-elections lawa adalwe yibo ngemva kokwehlukana kumbe ukwehluleka ukuvumelana beyi-MDC baze bacabana babazintshaka bakhozela ukuthi ifight yabo icine ngasekho kuzana uPF but sikibo bodwa. So ke khonokhana kodwa kuyatshengisa ukuthi we have got a problem elizweni leli yokuthi i-opposition layo icine ngasakwazi kwenzayo kumbe sisenze ngani ayisalweli bantu silwela bona bona ababengenile beyiziphatha amandla ukuthi kube yibo badlayo because nxa abantu sebesilwa bengama-leaders sebekhohlwa amamasisi kuyatshengisa ukuthi abaselanto abayenzela abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Tshamisa webandla le-Citizens Coalition for Change uthi bangene kukhetho lolu besenzela ukubona ukuba bazakwenza njani kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Lokhu sokusemakhethelweni ngoba indlela umongameli uTshamisa asehamba ngayo kwezombusazwe ubone ngani sizenza ukuthi laba abalwisana lama-citizens babe yibo abagcina bele problem enkulu kakhulu. Izani vele yacathamela abantu ngendaba yokhetho lolu ngoba bavuke besithi next week sofanele ebhalise ecourt ukuthi lizizabe lincintisa, sofanele ihambe nomination court.
Izaqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lwama-by-elections kuze kufike usuku lokhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlala kahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano ese Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Lesi sivumelwano sithi amazwe angamalunga kumele abele ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esisukela kokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% lapho ihlela ibhajethi yelizwe. UMavis Dama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lona elilokhe lithembele kusizo oluvelela enhlanganisweni ezitholisa usizo ukuqhuba inhlelo zezempila kahle libikwa lilokhe lidonsa nzima ukufeza izithembiso zesivumelwano lesi sekwedlule iminyaka engamachumi amabili selokhu wasisayinayo.
Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI uchasisa ukuphazamiseka kwemisebenzi ezibhedlela ngokungalandelwa kwezinqumo zesivumelwano se-Abuja Declaration.
Mangahle sisingahamba ezibhedlela eziningi uyabona ukuthi kulokuthi abantu behambe besiyasila, abantu behamba bahamba besiyabhupha ngenxa yokuthi lamanesi labo abala, amanesi lamadokotela abala ukuthi benganceda njani abantu ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu lenhlala kahle yabantu umnumzana Charles Nyoni laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Nxa kusenzwa indaba zamabhajethi ummeli womkhulu wemali umthweli Ncube baba upha imali encane kundaba ezilokuhambelana nekulondolozwa kwempilo kaZulu esingayithi i-health ngesilungu. Yikho lokho okubangela ukuthi imali ibe lutshwane njalo iZimbabwe icine isehluleka ukanelisisa ithagethi le ababekhanyelelwe ukuthi bafikeze kuyo.
Unyoni uthi kulusizi ukuba kuqakathekiswa ezinye inhlangothi kuthiwa olwezempila kahle lona okuyilona mgogodla wempilo njengalokho okuvezwe lubhubhane lwe-COVID-19 lapho ilizwe litholakale lingalungiselelanga.
Kuqakathekiswa izinto ezingelangqondo noyezinto ezingancediyo izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu. Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lo hulumende akakhokamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo njenganxa sebebhala ama-budget apha imali endabeni ezinokuhambelana ne-health department.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi okwenzakalayo akumangalisi ngoba okwakhe uhulumende ikusayina izivumelwano akwaziyo ukuthi akasoze azilandele njengoba sezinengi angena kizo.
Esikubonayo ukuthi eZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health. Angikholi ukuthi singaba lodubo ezibhedlela. Kathe sizibhedlela kazila lutho even impahla zokusebenzisa laba abasebenza khona ngala singathi ngesikhiwa ama-protective clothes kabala. Isibhedlela sesidula kathe singoba uhulumende kalasandla esingenisa khonapha. Imkhuhlane yethu siminengi kakhulu elizweni.
Esethula uhlelo lwakhe lokwaba imali kungatsha zikahulumende ibhajethi nyakenye. Umphathi ntambo wezokusetshenziswa kwemali uMnumzana Mthuli Ncube wathi uhulumende uyakunanzelela ukuba uhlangothi lwezempila kahle luqakathekile kakhulu njalo lumele lutholiswe imali eyanelayo. Kodwa zathi sezikuhlolisisa ingcwethi zezenotho zithi uhlangothi lwezempila kahle lwabelwa imali eyisilinganiso esedlula kancinyane ijumi 12.2% lanxa uNcube wayethe wabele isilinganiso esiphezu kwaleso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo sebevuselela inhlelo zabo zokulimukisa uZulu ngengozi zeminye imikhuhlane engasiyo COVID-19. Ngokusebenzelana lohlangothi lukahulumende lobona ngezengculaza i-HIV, umanisipala waleli dolobho ukhuthaze uZulu ukubana ayehlulwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ikakhulu abaphila legciwane lengculaza abalakho ukuhlaselwa lula yilolu fuba ngoba amasotsha abo omzimba ayabe engelamandla amaningi okulwisana lomkhuhlane lo. Wana sasiya Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umhlaba jikelele ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 kodwa ingcwethi zezempila kahle eZimbabwe zikhuthaza uZulu ukuba angakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane ayehlolwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ongelapheka nxa ungabonakala kusesemasinya. Ekhuluma ngemva kokwamukela isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esinikezwe ngabogatsha lwezempila kahle besebenzisa zelana labo hlangothi olwe National AIDS Council, umqondisi wezempila kahle ukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ukhuthaza abantu ukuba bayehlolwa iTB engakabi lezibonakaliso
obangela kumbe owenza ukuthi umkhuhlane weTB ufuba wande. Ngingathi okuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% yabantu abaphila lomkhuhlane wengculaza bagcina sebe lomkhuhlane wofuba kumbe ngithi bazahlaselwa ngomkhuhlane wofuba empilweni yabo.
Kungakaqhamuki ubhubhano lwe-COVID-19 koBulawayo, abezempilakahle bathi bekusiba labantu abayinkulungwane elengxenye kusiya kwezimbili kodwa inani leli selehlile laya kunkulungwane elamakhulu amabili ngoba bebalutshwana abantu abahamba-hambayo ikakhulu abachapha imingcele besiya kumbe bevela eSouth Africa. Umqondisi we-National AIDS Council koBulawayo uNkosikazi Senatra Nyathi uvumelane loDokotela Sibanda ethi kungalesi sizathu besungule umkhankaso wabo lo.
Mayelana le-TB kuze banelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo ukuze abantu bakoBulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizile uDokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedeni enkulu uTB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kuloko kusehla. Sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla umkhuhlane le elizweni lethu.
Unkosikazi Tholakele Shoko ngomunye wabaphila legciwane lengculaza ochasisa ngengozi yofuba lweTB.
Ngiphila legciwane lengculaza okweminyaka elichumi kodwa sengake ngahlola umkhuhlane wofuba. Ngawubanja okwamanje angiselawo sengalatshwa ngasila ngakho ngikhuthaza abanye abanjengani ukuba bayehlola behlale besazi isimo somzimba ngoba eyami TB ayingela zibonelo.
Kobulawayo ngomnyaka odluleyo oka-2021 umansipala waleli dolobho uthi babelabantu abedlula inkulungwane eyodwa kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwe batholakala bele TB. Inani eliphezulu labantu ababanjwa ufuba emandebeleni okugoqela ubulawayo babila bengabantu abasuka komakhelwane eSouth Africa okulilizwe elibikwa lilesilinganiso esikhulu sabantu emhlabeni jikelele abavame ukuhlaselwa yi-TB. Abantu abedlula amakhulu amahlanu babikwa belakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eziphenduka ekhaya sezilomkhuhlane osusesibangeni sokuthi awuselapheki ngoba behlolwe bafumana belawo usudale umonakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Wezemidlalo lize lenelisa ulishayela emambuleni iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders emdlalweni walo owesine esigabeni sePremier Soccer League. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanju usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders linqobe kwakuqala kumidlalo yeleague lapho litshayele wawa nge-2 kanyangesonto enkundleni eBumper Fields. Loba nje iqembu lebhosi linqobile abalandeli balo basele belokhu bekhathazekile ngoba likhuthe amathuba amaningi awokuhlohla. Umqeqeshi uMandla Mpofu futhi kumele abagadli bakhe befake amaphaphu phansi nxa sebekhangelane legedi.
A lot of pressure coming into this.
Be simadolo nzima phambilini komdlalo ngoba ukhumbule kasiqalisanga kuhle imidlalo yalonyaka. Yikho ngiyajabula ngokuthola imiklomelo emithathu. Abagadli ngilokho engisaba kholwa loba bekhuthile. Indaba isekutheni kumele bazithembe njalo bengatatazeli. Kodwa mina njengomqeqethi kuyangijabulisa ukuba bayawathola amathuba njalo kuzamele sizame ukulungisisa ukuze siwasebenzise.
Umdlali wesiswini senkundla unqobe izithamasuku ngiwelithayela emambuleni kabili. Impumelelo icho ukuba iqembu leHighlanders lize lenelisa ukuhlohla emdlalweni walo wesine ngemva kokuba linqotshwe nge-2 kanyanga leBlack Rhinos laba ngujikelo bhanqa 0-0 leLenkezi Platinum lanqotshwa ngeleManyika Diamonds 1 kanyanga kumidlalo yalo emithathu elandelwe ngowangesonto edlileyo. Umqeqeshi weqembu leWawa uLuke Petros Jikulile uthi abafana bakhe kabayanyisanga loba nje benqotshwe iqembu leHighlanders.
Yeah, looking at where we are coming from, I think this is a great.
Ungakhangela lapho esivela khona ngibona ngani kule ngqubela phambili nxa ukhangela inani lamagoli abasidle ngawo lokuthi iqembu leHighlanders liqembu elikhulu kanjani.
Ngomgqibelo iqembu leChicken Inn lichayele kulawo Chiefs nge-2-1 emdlalweni obuseluveve njalo bengowakuqala ukuba iqembu leChiefs linqotshwe kumidlalo yeleague. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leChicken Inn uPrince Madore uthi basizwe yikuba baqhuba kuhle amalungiselelo ngemva kokuhlaba ikhefu yokuqaleni komnyaka.
Shows our pre-season was much better.
Kutshengisa ukuba amalungiselelo yethu awe pre-season ahambe kuhle njalo sizayala silokhu sisebenza kanzima ukuze sibe silokhu sithola imiklomelo.
Eminye imidlalo edlalwa kuviki yesine imidlalo yePremier Soccer League iphele ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leFC Platinum libe ngujikelo bhanqa leDynamo 0-0 kuthi eleyada libe ngujikelo bhanqa leBlack Rhinos 0-0. Ngensonto eleRandals litshayele eManyika Diamonds nge-2-1. IGrandpont Pullets leZPC Caribas zibe ngujikelo bhanqa 0-0. Triangle United leHarare City lazo zibe ngujikelo bhanqa 0-0 kuthi eleTenex linqobele kulawa eCity nge-2 kanya. Umdlalo odlalwe namhla phakathi kweqembu leCape United leLenkezi Platinum Stars uphele lawo ungujikelo bhanqa 0-0. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kunanzwa ilanga eleNational Youth Day. Lokhu kuludaba egudwini yeZimbabwe lokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye emhlanganeni yokukhankasela usekelo ngempelasonto. Abezanu PF besithi ngumnangagwa, ikanti ke abe-CCC besithi nguChamisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwane eseyabuja declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxitis Jeremiah City. Asidibaneni ngo-4:46 kusasa ekuseni.